Siyabonga Sandra Locris. Lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 ngoNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asikhululekanga ngoba sesiphila phambi kwamanga ukuthi abantu bayatshelwa amanga ukuthi sizalithelela imisebenzi engaka. Nxa sesibabuza imisebenzi sokuthathwa izigodo, sokuthathwa izikhali, sokunganisoko sokusempini. Bona abana abantu sebejeziswa, bejezisela ukuthi babuzeleni.
Amapolisa eHarare lamhla achaye kubi abasekeli bebandla leMDCT abakade betshengisela besola uhulumende kamongameli Mgabe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lokulungisa udaba lomnotho oqhubeka ubhidlika.
Awakwenzayo baqakatheka kakhulu kwimbali yamazimbo ngathi imbali yamanzi akubulawayo. Uma ngasikhuluma ngokuthi amanzi ezanjani kubulawayo uma ezakuba khona bezizila abantu abalubayo igwalo lokuthi amanzi ezanjani.
Abantu abaningi badaniswa ikufa kukamnumzana Arnold Payne obedume ngokukhankasela ukuthi uhlelo lwamanzi olwemathebeleleni Zambezi Water Project luphutshe obhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngomvulo.
Inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe isikhuthazwe ukumisa umsebenzi wokuthwala abantu ngenxa yesimo esibi senjanje ezweni lonke.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eHarare namhla achaye kakubi abasekeli bebandla leMDCT ekade betshengisela besola uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lokulungisa udaba lomnotho oqhubeka ubhidlika. Ukutshengisela lokho kuqoqwe ngabasakhulayo baleli bandla njalo amapolisa ake abopha abameli bebandla leli edale lephalamende ababili abathi umnumzana James Maridadi lo Eric Murai kanye lentatheli zindaba ezimeleyo uAndrison Manyere. Abathathu laba bakhululwe ngokuya kwelanga kodwa leli bandla lithi maningi amalunga alo angaba elokhu evalelwe esitokisini phezu kokutshengisela lokhu. Ngeviki edluleyo iMDCT iqhube uhlelo lokutshengisela phezu kodaba olufanayo eHarare kwabotshwa amalunga alo ayisikhombisa agoqela ilunga ledale lephalamende. Abantu laba lokhu bevalelwe lanxa umthethwandaba ubuthe bakhululwe ngolwesihlanu. IMDCT ithi uhulumende kaMgabe kumele asungule imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyathenjiswa libandla lakhe likhankasela ukhetho lwanyakenye. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Bebe yona osole kakhulu amapolisa.
Yazi uhlupho esilalo njengamaZimbabweans ukuthi uNkulunkulu usithaye ngoswazi olukhulu kakhulu ukuthi labo ababesithi bayasikhulula ukuthi sihlale kuhle yibo asebesenza izigqili ezokuthi awusavunyelwa lokuthi nxa umuntu ekunyathela ikhonzi ukuthi hayi bo uyanyathela. Akusavunyelwa khonokho. Yikho esikubonayo ukuthi siyilwile impi kodwa asikakutholi ukukhululeka. Asikhululekanga ngoba sesiphila phambi kwamanga ukuthi abantu bayatshelwa amanga ukuthi sizalitholela imisebenzi engaka. Nxa sesibabuza imisebenzi sokuthathwa izigodo, sokuthathwa izikhali, sokunganisoko sokusempini. Bona abana abantu sebejeziswa, bejezisela ukuthi babuzeleni ukuthi pho njengoba lathi lina lingaze liwine ama-election lizasidingela imisebenzi. Ngoba phela umsebenzi into okuthiwa ngumsebenzi yiyo impilo yomuntu. Umuntu wonke ukuthi aphile whether usomabhizinisi yikusebenza khonokho, whether uqhatshiwe yikusebenza khonokho, whether uthengisa enye into yikusebenza khonokho. So kufanele ukuthi wonke umuntu athole lelo lungelo elilungiselwa nguhulumende. Nxa uhulumende engasalilungisi kumbe ngithi lo othi uhulumende uyabusa njengezani PF engasakulungisi, abantu balelungelo lokubuza ngendlela ezithiyeneyo ukuthi kati pho uhulumende imisebenzi sithembise yona ingabi sikubona kuyenzakala konoko kodwa sibona umthetho elinduku umdala lo shiwa uNkulunkulu usihlanekele ngabona ukuthi sisemlilweni siyatsha ngomgalo ofosela abantu ukuthi baphile njengenyamazana
amanye amalunga ebandla leno alokhu evalelwe lanxa ebeke avunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ukuze akhululwe ngeviki edluleyo lithini ngalokho
Polo khona ukuthi kungavele kungene ubhinya ekhaya uzwa ngabantwana sebechaya umkhulungwane abesebechaya umkhosi ngoba kuyabe sokulobhinya lapha ekhaya shiwa asikukhangelelanga ukuthi size sifananise uhulumende wedlobhinya ngoba nxa umthethwandaba usithi abantu kabaphume kodwa wena ubalela ukuthi kabaphume nxa iconstitution yeZimbabwe isithi abantu kabaphume batshengisele ngokuthula wena obusubabopha kuyatshengisela ukuthi lokho sokufanana kumbe sokudlula kuba ubhinya ngokwakho
Umnumzana Petniko Pepe isiphathamandla se-MDCT.
Iningi labantu lilokhu likhalela umuyi umnumzana Arnold Payne obhubhele esibhedlela se-Mater Dei Hospital koBulawayo. Limkhumbula ngomsebenzi wakhe wokukhankasela ukuthi uhlelo lwamanzi olwe-Matabeleland Zambezi Water Project luphutshe. Umuyi obhobhe eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 wazakala ngokufuqa isigubhu samanzi esikhulu ngebhala esuka eVictoria Falls esiya koBulawayo leGwanda ngendlela yokutshengisela ukuthi nxa umuntu oyedwa engakwenelisa ukukwenza lokhu kufanele kube ngumthwalo olula kakhulu kuhulumende. Umuyi waqhubeka esefuqa ibhala engalalutho esiyaqhuba umkhankaso ofanayo edalele ePhalamende. U-Alderman David Ndlovu wayengumsekeli kameya koBulawayo uthi kuyadanisa ukuthi umnumzana Payne ubhubhe injongo yomkhankaso wakhe ingakafezeki.
Yeqala iZambezi Water Project kathe siyatransforma into ezi-national project. Esileqini ukuthi njengoba siyi-national project ihulumende sikuqakathekisa nanxa mhlawumbe ngenxa yokusulakela kwemali ngenxa yokuthi ayifakwa phezulu kakhulu kungathatha isikhathi eside kube khona kodwa awakwenzayo kwaqakatheka kakhulu kumbali kuyisi yamanzi imbongo ngathi imbali yamanzi akuBulawayo ngoma ngasikhuluma ngokuthi amanzi eza njani koBulawayo uma eza kuba khona kwezindlela abantu abaluvayo ugwalo lokuthi amanzi eza njani awusoke kuswelakala ukukhuluma ngayo
Kona sesikhangela lolo uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende bazimiselanga kakhulu yini njengalokho kwakuchiwa ngumoya.
Ukuzimisela kakhulu mina ngikubona ukuzimisela kuqathekile kakhulu. Ngoba uma kukhona ukuzimisela uma kukhulunywa ngemanga ukuqoqa kwemali yesizwe uma kuqathekile kuyafanele ngaye kuba ngaphiba phezulu. Kodwa nxa kukhulunywa ngezigqathe konke azinto ezingenziwa. Uyezi sibale ekuqineni ngokuphakathi kungezwa into ingavekwa phezulu uma ungaqala ngayo isifakwa phakathi ngokuqineni uyananzelela ukuthi hhayi futhi kulo yabe kwenzile yabe kaqakathekanga
ikusasa yohlelo lolu ulubona njani
aza kuba khona manje eZambezi Water Project aza kuba khona uma kungathi idamu lenelo kubuye kudani kodwa mhlawumbe uma ngikhangele iimuli zethu ezizayo mhlawumbe iziza kubona kodwa thina isikhona namhlanje ngenzakala ukuthi singakuboni kusiba khona ngenhlelo ezinye esikazindelele ngokunanzelela kwami
lo ngu-Alderman David Ndlovu wayengumeya wakoBulawayo bekhuluma ecingweni ekhona le koBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe isikhuthazwe ukumisa umsebenzi wokuthwala abantu ngenxa yesimo esibi senjanji ezweni lonke okufaka impilo zezihambi engozini enkulu. Kubika uNotando Sibanda.
Linkuthazo iza ngemva kokuwa kwesitimela ebesisiya eHarare sisuka koBulawayo ngomgqibelo sithwele izihambi ezedlula ikhulu. Kulandela lesi sehlakalo, isitimela esithwala uZulu sisiya eHarare simisiwe kodwa umgcini isihlalo wenkampani le uthi kumele kumiswe zonke izitimela esithwala uZulu ngenxa yomumo wenjanji elizweni. Umnumzana Alfred Mabena uthi uloliwe kenza imali eyangaphi ekuthwaleni uZulu, kungakho kumisa lezi zitimela kusadingwa imali yokulungisa injanji kungaba licebo elihle lokuphephisa impilo zezihambi. Uthi lokhu kuyabe kungaqali ngeZimbabwe ngoba iBotswana kanye leMozambique kulesikhathi ezathengisa izitimela lapho kungasela mali yokuzilungisa kanye lenjanji. Umfundisi uSeni Sibanda owake wasebenzela inhlanganiso yokuvikela amalungelo oluntu uthi ukumisa izitimela lezi kungemukeleka ngoba ukusigada isitimela sokufana lokudlala umdlalo womjaho wamabhiza ngempilo yakho ngoba ungazi ukuthi uzafinyelela lapho oyakhona. Ngakho ke uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende yalethe imali ezalungisa injanji lezi kanye lokunye okudingakalayo ukuze abantu bahambe bevikelekile ezitimeleni lezi.
Bembona kuqondile kakhulu nxa umphathi sihlalo okhangele i-railways yethu uloliwe ukuthi bemise ukuhamba kwesitimela lesi esithwala abantu ngenxa yokuthi sikhangele ukuthi izingozi esezenzakele seziziningi. Vele yena uloliwe udinga imali eningi kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende aqale akhulule leyo mali.
Umsekeli kambongambeli wenhlanganiso emele abachayeli bezitimela, iRailway Association of Engine Men, umnumzana Julian Manyere, uthi inkampani le idlala ngempilo zabantu, ikakhulu abasebenza ukuzihambisa ngoba imitshina edingakalayo kanye lenjanji kungasela. Uthi ziningi ingozi ezenzakala kololiwe, iningi elingaziwa nguZulu ngoba kuyabe kuyizitimela ezithwala impahla. Unkosikazi Rest Yankomo ongumongikazi uthi injanji lezi ziyingozi okwethusayo ngoba ilizwe alilazo izibhedlela kumbe imitshina edingakalayo kuma fire brigade okulakho ukusiza impilo zabantu lapho kuthe kwaba lengozi yesitimela kwalimala abantu abaningi. Uthi lo ngumaquphula uhulumende ahlezi phezu kwawo ethule ongadubuka yiloba yisiphi isikhathi, ngakho ke kumele kuthathwe isinqumo masinya ukuthi kwenziweni ngololiwe.
Angikholi ukuthi ona silako kwaneleyo ama-ambulensi ukuthi akhwanise ukuyathatha laba bantu. Asilako konke esikufunayo, izinto zokusebenzisa even wona amanesi, i-equipment yonke efunakalayo akwaneli ukuthi sikwanise ukumaneja ingozi yesitimela ngoba isitimela isikhathi esiningi siyaba silabantu abaningi. Njalo even ekulimaleni siyakwazi ukuthi even ukuthelelwana kwemikhuhlane njenge-HIV lako kuyangena khonapho.
I-NRZ ibikwa idinga amadola ngaba yizigidi ezingamakhulu amane, i-$400 million, ukulungisa injanji elizweni lonke ukuze kusetshenzwe ngendlela. Kusenjalo, izisebenzi zakololiwe ezilenyanga zingabhadalwa zinikwe imvumo ngumthethwandaba waphezulu ukuthi zitshengisele zisola ukungabhadalwa lokhu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Sokuvuke okunye ukulwisana ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lelinye icele elizwiza ngokuthi yi-Renewal Team. Kulandela imizamo eyenziwa yisithunywa somthethwandaba uMessenger of Court esifuna ukubamba indlu kamnumzana Tsvangirai kulandela udaba lwezisebenzi ezilitshumi lantathu, i-13 ezaxotshwa umsebenzi ezifuna ukubhadalwa iholo lazo. Amacele omabili la ethesana icala lokuthi kulezinye iziphathamandla zebandla ezehluleka ukuphatha kuhle udaba lwezisebenzi lezi ezaxotshwa ngomnyaka ka-2010. Zahambisa udaba lolu emthethwandaba we-High Court lapho umahluli uPriscilla Chigoma owathatha isinqumo sokuthi kumele zibhadalwe ingxenye yesigidi samadola i-$500,000.
Okwamanje isithunywa somthethwandaba sesifuna ukubamba indlu kaTsvangirai eseStrata Avenue eHarare, enye indlu yebandla esetshitungwiza kanye lezimota ze-MDCT ezingamachumi ayisithupha lambili 62. Abaxotsha umsebenzi babesebenza ukugcina ezomthetho kubandla leli. Omunye wabo okhangelelwe ukuthola phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola i-$48,260 nxa impahla ebanjiweyo ingathengiswa isithunywa somthethwandaba. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi uMessenger of God wenza lokho ngoba kulabanye abalandeli beMDC Renewal Team ababaleka lamabhuku ukuthi kulungisiswe udaba lolu. Kodwa umnumzana seMsiphephankomo okweMDC Renewal utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele isebenzi lezi zithole imfanelo yazo kubandla elikhokhelwa nguTswangirayi.
Ukuthi izisebenzi bese zithi MDC Renewal layo iyablenywa ngalokho okwenzakala phakathi kwabo noTswangirayi, hayi angikuboni kufanele ngoba mina ngi-MDCT Renewal, yimi i-leader ye-MDCT Renewal. So mina uzablema i-MDCT Renewal esasingekho and naleso sikhathi besilwa nabantu labotswangirayo i-MDCT Renewal yayingekho. So ngibona ngani hayi abaxole ngoba akungeke kwablema kakaye lapha mina nabambuthisileyo nguye kanye abafanele baye kuye ngoba i-MDCT Renewal ayikho eduzane nale ndaba lezi.
Pho-ke laba abaligconayo bangabe bekwenzelani khonokhu babasiphepha?
Akungeke kwenzakala ukuthi ubleme ozelwe kathesi wekele uyise oekhona ngalezo.
Ye, bacabangela ukuthi amabhuku kukhanyakazana abanye benu basuka lawo khona ngale-ke ku-MDCT. Kambe lasuka la mabhuku yini athize abafunayo bona ukuthi kutshengise ukuthi udaba lolu lwahamba njani?
Na asizange sisuke. Thina yithi eseza i-National Council saxotsha sasuspenda uTswangirayi. So asisukanga. Akunandawo lapho esasuka khona. I-MDC yithi thina ngokwethu. Kwakungathi singaso-MDC sasuka. Sasiyasuspenda njalo uTswangirayi, uMakhuphe, uLovemore, uKomithi, uSamiza, uDede loMonzora. Sathi ngakwenza njani sisukile. So asisukanga yithi MDC, yithi esakwenzayo. So akuna kuthi kwahanja la mabhuku. Hhayi, njalo indaba yamabhuku ayisiyo eyiyo eyinkinga la. Inkinga yokuthi abantu laba ababesebenzela i-MDC ababhadalwanga. Kufanele kuphela babhadalwe. Yikho mina ngibona i-prudence yabo iqondile, kababhadalwe. Hayi ukuthi kwaba namabhuku, ngoba amabhuku kabhambanisi ukubhadalwa kwabo.
Umnumzana seMsiphephankomo ngowecele le-MDC Renewal ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kasenelisanga ukukhulumisana loMessenger of God ngokubanjwa kwempahla kaTswangirayi. Kodwa igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Job Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi nxa uTswangirayi ebhalwe emaphepheni okubophisa i-MDC kulungile ukuthi abanjelwe impahla lidale lomthethwandaba.
Nxa kuyukuthi umuntu usebenzela omunye ulakho ukuthi nxa umchashi wakhe engasamhlawulanga ahambe ekhotha yommangalelo ukuthi ngahlawulwanga. So kuleyo ndaba kuvamile ukuthi leso sisebenzi sibophise umchashi waso kulona lolu daba umchashi kungaba kuyi-MDC. So nxa kuyukuthi inkundla kumbe leso sisebenzi sisuthise inkundla ukuthi ngempela kasizange sihlawulwe, silakho-ke leso sisebenzi ukuthi lo mchathi waso kulolu daba lowo mchathi lakho ukuthi ayothumba impahla ze-MDC. Kodwa nxa ethena wabambanisa i-MDC njengomunye kumbe njengomamangalelwa okuqala abe sejoyina futhi lo Morgan Tsvangirayi njengomamangalelwa wesibili abe lakho ukuthi ekhothi laphana ekhothi imnike isinqumo, ulakho ukuthi akhiphe amaphepha okuthi kuyothinga impahla ze-MDC njengephathi nempahla zikaMorgan Tsvangirayi njengomuntu nje. Kuhamba ngokuthi leso sisebenzi kuyini, simangalele bani.
Nxa kuyukuthi kwenziwe ngendlela eyiyo lapha Baba Sibanda, sokumele kwenziweni?
Nxa kuyukuthi impahla zithunjwe sibili ngendlela eyiyo kulandele umthetho, impahla zakhe noMorgan Tsvangirayi, into angayenza ukuze impahla zingathengiswa ukuthi engxenye ahambe okwakathesi azame ukuthi akhulume lezi sisebenzi zakhe zonezo ukuthi engxenye azinxenge ayenze i-offer of payment kumbe i-standard ukuthi akhuphe mbijana imali liya ayi-owayo ngoba nxa engasenzanga njalo impahla ngempela zizathengiswa.
Umnumzana Job Sibanda Ligqwetha obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Studio 7 Live Talk namuhla sikhangela isenzo samapholisa ukuthi nxa kuke kwabalo kutshengisela baba lochuku ekutshayeni abantu lokubahlukuluza.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kuphuma kuzo? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba kusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1202-205-9942. Likhethe u-extension 11, lichiye imbiko lemicabango yenu khonapho ukuze siyidlale emoyeni. Inamba njalo 1202-205-9942.
Lamhlanje silombiko esiyuthunyelwe ngumnumzana Patson Bozo Hlabangana owegogwe ko-Chief Simchembu yena othi, ngenhle ende impilo engilifisela yona basakazi be-Studio 7. Hayi, umsebenzi lubamba ngobunono obuphezulu. Ngicela ukubingelela bonke abangaziyo laba kohlabangana bonke emagumbini womane womhlaba. Ngicine labasekela iBhoso iHighlanders phela. Omunye umbiko esilawo uvela kuJafet Combs yena othi, siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona kuRadio, qhubani linjalo. Sicela lisiphe uhlelo lokusazisa ngeEbola lathi sazi.
Lani bani balaleli lienelisa ukusithola njalo ebulenjini ku-internet kukheli ethi voandebele.com kumbe uthumele lawe owakho umbiko kunombolo ze-WhatsApp ezithi
1202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Cameron lithi ibutho lalo selibulele abanakanelwa ukuba ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abeBoko Haram abangaba ngamathumi amathathu ababalekele kwele Nigeria ngemva kokuhlaselwa ngamasosha akwele lelo lizwe.
Umkhokheli wele Uganda sesayine umthetho omutsha obamba ngamandla ukuthi abantu bonke bahlolwe ukuze babonakale ukuthi baligciwane lengculaza na.
Okwamanje sesilitshaya ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami ngu-Chris Gande, ngilemukela-ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke kuhlelo lethu sixoxa lengcwethi kwezokwethulwa kwemibiko njalo engumkhokheli womsakazo we-Radio Voice of the People, umnumzana John Masuku. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo babakazi.
Ye, umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi kumi njani kwezokusakaza lapha? Siyabona ukuthi lokhu kungela misakazo ezimeleyo.
Ye, lokhu kunjalo sibili, kodwa okwenzakalayo okwalesi sikhathi nabana ababhalelayo ukuthi bathole imisakazo yezabelo lesithi yi-local free-to-air commercials bayabizwa bebuzisiswa ukuze abe-Broadcasting Authority of Zimbabwe babanike ama-license. Siyakwazi ukuthi abanye baphuma kulowo mjaho ngenxa yezimali ezazifuneka. Njalo siyazi lokuthi imisakazo yezabelo lenathiwa ngama-community radio station nayolokhu ikhala ifuna ukuthi inikwe ama-license okusakaza. Kukhulunywa indima ezijiyeneyo. Umphathi intambo bathi bona kuza kwenzakala umnyaka ungakapheli. kodwa abe broadcasting authority bathi kuzakwenzakala xa imitshina yonke efunekayo isifakiwe. Ngakho-ke kulenkinga khonapho.
Pho manje ngokubona kwakho kuzaphumelela na nxa uhulumende engathi wonke umuntu ofunayo kasakaza?
Kuzaphumelela kanzima khona nje nxa kuvulekile ukuthi wonke umuntu asakaze, yikho ebesivele sikukhangele. Asitsho ukuthi kubuyelwe emuva, kodwa esikugcizelelayo lapha yikuthi umumo wezinto ungathi kawumanga kuhle nezimali ezifunekayo ukuze kusakazwe kumbe ubhalele ukusakaza lokhu ziphezulu kakhulu. Kumele zehliswe zibe ngapha ngameno, ngoba abaningi ngabe befuna ukubhalela abaningi behlulwa izo lezo zimali, ngoba ukuze ubhalele kumele ukhiphe i-2500 uphinde ukhiphe i-7500 i-10000 yona leyo ngesikhathi esifitshane. Kuzamele njalo uthenge nemitshina yakho, uthenge lento ezijeneyo. Ukanti-ke umumo wezenotho nawo kawumanga kuhle. Yikho-ke siyafisa lokuthi uhulumende agcwalise lokhu akasityela khona kudala ukuthi kuzakuba le-broadcasting fund, ukwenzela ukuthi labo abazisilela emalini bengayitholeli emabhanga lapho kule nzuzo enkulu efunekayo, kube lula ukuthi bayeboleke ku-broadcasting fund bafune imisakazo. Njengalokhu esikubona kwamanye amazwe anjengabe-South Africa, ukuthi kule-MDDA liyana eyokuthi abantu bayahamba kiyo bayenikwa imali engela interest enkulu kakhulu ukuze bavule imisakazo kumbe ezinye inhlanganiso zezindaba.
Siyabona ukubana esikhathini kuke kwaba lenkulumo phezu kohlangothi lolu olubona ngozokwethulwa kwimbiko ikakhulu lukhangele amalayisensi olwebhazi. Singathini kanti nxa sikhangele amalunga ebhazi?
Okusolekayo yikuthi abaningi bangkhona bayazakala ukuthi balohlangothi abalusekelayo kwezombuso welizwe, ngoba bayaphuma kwezinye izinhlelo betshengisa lapho abasekela khona. Bese kukhanya ngathi nxa uzabhalela wakwaba ngumuntu owakhonona nalokhu lalokhu okungahambanga kuhle ekuqhutshweni kwemisebenzi kahulumende kumbe ebandleni busayo, usukhanya ungumuntu ongasoze akhangele ngelihlo elilungileyo.
Asithi thina uhulumende avule amagagasi aphe wonke umuntu ofuna ukusakaza ilayisensi, imithetho yona ayisoze na iwomisele labo ababe bele ngqondo ehlukene le kahulumende?
Kungenzakala khonokhu, kodwa okwakhathesi siyafisa ukuthi kuvulwe lawo magagasi. Njalo kungabi le mithetho nje ekuphongwe inqabela abantu ukuthi basakaze, kodwa labo ababe bebhalele ukuthi basakaze njengabantwana beZimbabwe, labo bakhangelelwe ukuthi balandele imithetho yeZimbabwe bangayephuli. Njalo kungadikwa nje imithetho eminenginengi, ngoba leyo esivele silayo ephathelane lokwephula umthetho ilakho ukukujezisa. Ngakho-ke sinethemba lokuthi abantu abafuna ukubhalela kakumelanga ukuthi bathathwe njengezigangi ngabantu abafuna ukwenza amabhizinisi. Into ehluphayo ukuthi kaningi kukhangelwa ukuthi nxa ungazange kuzwakale uhlabela ingoma yokusekela ibandleli busayo, uthathwa njengomuntu oyisigangi ongeke wanikwa leyo license. Kakumelanga kube njalo. Kumele uthathwe njengesizalwana seZimbabwe esifuna ukwenza ibhizinisi lokuthuthukisa inhlalo yabantu yeZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ayithanda ukuvalelisa abalaleli, ngithemba bayazikhulisa izinhlelo.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Siyabonga.
Hayi, sibongile ke ukuba lesikhathi sokuthi lilalele ke uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Saiza lamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Amapholisa eHarare lamhla atshayeka kubi abasekeli bebandla le-MDCT abakade betshengisela besola uhulumende kamongameli Mugabe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lokulungisa udaba lomnotho oqhubeka ubhidlika.
Abantu basebuhlungwini ngokufa kukamnumzana Arnold Payne obedume ngokukhankasela ukuthi uhlelo lwamanzi olwemathebelele nzambezi Water Project luphutshe.
Inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe isikhuthazwe ukumiswa umsebenzi wokuthwala abantu ngenxa yesimo esibi senjanji elizweni lonke.
Kwanele oluvalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Losithandekile Mhlanga, sikhonapha eWashington DC.